iningi labantu eselithe lavalelwa okwamalanga athile enkambeni yeBulawayo Central Police Station koBulawayo bakhala ngokungahlanzeki kwesitokisi sale indawo osekubangele ukuba uNkosazana Ndebele aphanyeke udaba lwakhe kuCommission eyeZimbabwe Human Rights Commission.
Ngike ngaboshwa ngoJanuwari ngayahlala laphana insuku ezimbili. Kungcolile ema-toilet, i-flushing system ayisebenzi futhi lento yokuflush yakhona ingaphandle ukuthi umuntu engangena e-toilet asebenzise i-toilet alikwazi ukuthi liphumele ngaphandle liyoflusha ngoba kuyabe kukhiyiwe izivalo. So into efana naleyo mina ngiyibona ngathi not good for a human being.
Ndebele uthi uhulumende encedisana lamapholisa bephula ilungelo loluntu ngokuhlalisa abantu endaweni ezingahlanzekanga.
Sikhala kakhulu nge-condition ekhona eBulawayo Central Police Station ukuthi yama-cells akuhlaleki. Thina sibona angathi akufanelanga ukuthi abantu bahlale izibotshwa zihlale laphana ngoba okuqala sikhala ngendawo yangkhona ingcolile, ingcole ukungcola, izingubo zingcolile, kuyanuka vele ukuthi asi condition engahlala umuntu ngoba thina we believe ukuthi khona ma uma udetermine kuma cells uyabe ungakathethi ukuthi kunecala. Thola ukuthi kunabantu ababe be innocent kodwa ngendlela indawo yangkhona engcole ngakhona ayi akubonisa ukuthi kungahlala abantu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Akhi Mhlanga laye uvumelane loNkosazana Ndebele ethi abantu akusamelanga bahlale kuleyo ndawo ngoba abanye abantu baphuma sebegula.
Ngibona kufanelanga ukuthi ngabe kuhlala abantu indlela amaseyoza yona ngaba kuhlala inyamazana hatsha abantu. Sikhangela ukuthi uhulumende wethu lo uhulumende lwesihluku ongananzeleli impila kahle zabantu ngoba nxa uyabopha umuntu umfake kuma-cells ayevele esetshenziswa ngu-Ian Douglas Smith ukuthi aphambanise abantu bakithi. Angiboni ukuthi uyakuvele ule nhliziyo labantu bakithi. Abantu bakithi baphuma sebegula sebelama-TB ngenxa yengubo ezingawatshwayo akuklinwa. I-flushing system iphakathi iphandle kwama-cells. Ngakho uma omunye engasebenzisa i-toilet kuhlala kungaflashwanga bezobe zovula ngesikhathi sabo. Sibona lokhu kulungcindezelo olwenziwa ngurhulumende wakithi.
Olwela amalungelo oluntu uNkosazana Abigail Mphambi laye uvumelane lomhlanga ethi uhulumende ulocuku amalungelo abantu ayephulwa mgceke ngamapholisa. Ngakho iZimbabwe Human Rights Commission ayikulungise ngoba lolu ludubo olubhekane lezwe lonke.
System into abangenanzeleliyo bekusenzakala because of injustice ukuthi bona bakuzele ukuthi indawo leyana ngiyabo zibani pho ke soon and very soon sizabona ukuthi as justice begin to take its course labo bazoba ngama-candidates ngikhona ngale balomlando ukuthi babone ukuthi ngale kuyaba yindawo ekhwanisa ukuthi umuntu aphile under ama-conditions avunyelwa ngokusemthethweni constitutionally. So again mase sikhangele indaba ye-Human Rights Commission, we are having a tendency yokuba lama-commissions which are toothless. Ama-commissions lawa lapho kumele basebenze khona sibili bakhanye sibili babakhanye phela indaba le yayiso ndawo enja. The commissions have been there and across the country, I can assure you, this is the situation.
Iningi labantu bayayisola indawo egcinwa iziboshwa enkambeni yeBulawayo Central Police Station bethi ngomnyaka odlule ithe ilungiswa izitokisi zasala zilokhe zingahlanzekanga. Bethi amalungelo eziboshwa ayephulwa mgceke kodwa iZimbabwe Human Rights Commission ithule ngoba kungasi kwakuqala ukusola indawo le. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.